Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 15 kumfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi induku loxakuxaku kungxabanxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Abathi baxotsheke lula ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo ucabinet kapresident Mgabe ngabusakade bekuhlangothi kumbe kacatshangele ukuthi basapota uvice president Mnangagwa. Nxa bona bonke bexotshekile uvice president Mnangagwa ehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele.
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni sicobungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Okwakathesi kuthiwa kulama afidavit abhaliswayo, ama-proof of residence abhaliswayo, but so ema-reserva kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusapho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inengi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngapi induku loxakuxaku kungxabanxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa obika wayithwaliswe amagabha avuzayo umongameli Robert Mgabe lomkakhe ngoba besithi ufuna ukuthatha umbuso. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Esiqale ngokumbuza ukuthi umhlangano omkhulu oyiCongress yaleli bandla ungaqhubekela phambili ekupheleni komnyaka njengalokhu abakuqoqayo kambe kozala nkomoni.
iCongress lenxa iphumelela ingenza ukuthi kube lobuzimo obukhulu kakhulu hlangothini labakade bepitcheka ngokuthi uVice President Mnangagwa acine ethatha isikhundla sikaPresident Mgabe. Ngibone ngani balungiselela ukuthi baphinde abasenza unkosikazi Mjuru baze bamxotshe kuzana.
Abanye bebesithi umnumzana Mnangagwa kaxotsheki nje lula.
Ngibona okuqakathekileyo mina ukuthi baya befuna ukuthi bamkhiphe esikhundleni sokuba uVice President. Abathi kaxotsheki lula balodubo olulodo lokuthi ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo ku-cabinet kapresident Mgabe ngabusakade bekuhlangothi kumbe kacatshangele ukuthi basapota uvice president Mnangagwa. Nxa bona bonke bexotshekile uvice president Mnangagwa ehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele njalo angakwenza kanjani. Njalo amabandla afanele zanu p f alomkhokheli yohane osowakhokhela isikhathi eside akatshiwo njalo ukuthi lokhu akwenzakali. Ongaxotshekile ula nguprezident Mgabe kuphela.
Kambe yona izanu PF ungabonakala idabuka phakathi.
Kunzima kakhulu ukuthi amabandla asebusile kumbe asahlale elamasapota awo kwesikhathi eside adabuke. Angakhanye ngani ayadabuka phakathi, kodwa udabuka kwakhona ngeke kuze kuphumelele ngoba abantu abaningi abasapoti ibandla efana lezanu ngendlela yokuthi bazimisele kunhlelo zebandla. Abantu laba bazimisele emuntwini njalo bakwazi ukuthi lo lamandla olesikhundla manje nguye olethuba lokuthi aphumelele kusiya phambili. Kunzima kakhulu ukuthi umuntu angaphuma ukubandla elibusayo ame ngaphandle kwalo abe seyakhela inye ibandla eliqinayo likusuke likhulelele liyane kade ekulo. Akwazi kwenzakala emhlabeni, kunzima kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngamabandla acatshangela ukuthi abusa ngamandla ngokudlwangudlwangu. Kungabe kuyisixwayiso esibi kakhulu nxa abantu bengakhuthaza uVice President Mnangagwa ukuthi azame ukwakha ibandla ngaphandle kwezanu. Sikhangelele njalo ukuthi ukhetho olulandelayo soluseduze kakhulu ukuthi athole ithuba lokwakha ibandla eliqinileyo lokwazi ukuthi abantu abazahamba laye ababemsapota ngobani, ngoba bakhona abanye abazahamba laye abangaphuma laye kodwa besebenzela izanu bethunyiwe ukuthi bayibhildiza khona ngale.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye esebhilithani. Namhlanje kweziphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Sixoxa lo senator walesi sigaba umnumzana Herbert Sinampande yena othi kufanele uhulumende aphenduke kulesi sigaba ezobhalisa kutsha abantu ukuthi bethathe incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Bafike eBinga but it was done yayenzwa ngesiphangiphangi babhalisa kakhulu because babengahlali isikhathi eside ku-one point plus amathimu angikhona it was a team eyodwa from Chunga usiyafike esinakoma so abantu kababhalisanga abantu kabathathanga isithutha abantu abaningi ngenxa yokuthi babetshela ukuthi babhadala izimali so babengale mali abantu abaningi but abaningi vele the as we are on the ground we are prepared ukuregister ukuvota.
Kodwa abantu baluzwisisa yini uhlelo lolu olutsha ule BVR bayakwazi ukuthi kumele bebhalisele ukuvota kutsha?
Angeke ngithi bayaluzwisisa kumbe abaluzwisisi but ngenxa yokuthi sipansi segrounding siyatshela abantu siyaba-explainela abantu sibacathisele ukuthi kwenziwani kuyinokufunakalayo okwakathesi kuthiwa kulama-afidavit abhaliswayo ama-proof of residence abhaliswayo but so ema-reserve kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusabhu.
Nxa libatshela khona ngali iziphathamandla zikahulumente eBinga batshengisa yini ukuthi bengaphenduka lalolu hlelo kumbe khona lizalukhweza kuhulumente?
Siyake sikhulume ngakho eparliament siyake sibatshele nxa kule question and answers siyake sibuze ukuthi kuyini ukuza kwenzakala kona bayasithembisa ukuthi bazabuyela esingakwaziyo kuqinisweni bazabuyela ebantwini kumbe hati ndaliukumbila ukuthi bantu baengi abo batabukezete esithupha bakatabukezete ma-birth certificate tuhambula fulumende ambukede babukedelo bakabukezezike bantu isithupha ama-birth certificate tuliukumbila ukuthi bantu bonke abo balaminyaka isika kuma-18 years baziya kunembuke bayinke kuyobhalisika tunoliwe kuma-stations akukathi ukwasikanya ukuthi bantu babhalisikwabeni ama-afidavit tunokwasikanya tula amastempi akukhomishina ukuthi i-commission of oath tulawo so tikumbira kuti musike kuma-stations okokubhalisikwa kurejistwa muzorejista.
Lo ngumnumzana Herbert Sinampande usenator weBinga sixoxelaye ekhonale eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 usiya kumhla ka-25 mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Fungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, eBinga, North and South, eMathebeleland South, eMzingwane, Matopo North, leMzingwane, eNsiza, Insiza, North and South, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, leGokwe Gumunyu, eGokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebhusayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Asefikile ama-elections madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Inhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association Vendors ithi iyakhulumisana loCouncil wakoBulawayo kanye loHulumende ngokuthi abathengisa ezitaladini bengaxotshwa njengalokho okwenzakala kwabanye babo eHarare. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhubele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Dumisani Ncube.
So sihleza phangisa thina njengoba wazi ukuthi uBulawayo is always clean, so thina sihleza hamba phambilini sazama ukuthi sichebise ama-members ethu, sacebisa lapho ngoba for the past 2 weeks besi-concertise anti nje sibanika ama-leaflet i-council lati association lezetala izenzela ukuthi kungakakhulunywa kungakaqalisi ngoba thina kasifuni ukuthi sibe labantu kodwa sifuna ukuthi abantu sifundise abantu ukuthi babuyele ezindaweni zabo.
Ye nxa usithi bebuyele endaweni zabo utsho leziyana abazinikwa ngumunicipala eziphandle kwedolobho abathi abazifuni baya kuvuma lokho?
Ayisho ukuthi zonke zingaphandle kwedorobho, ezinye ziphakathi kwedorobho kodwa kulezi ndawo like emall ungahamba kulo Bengula mall bakhona abavele bethengisa khonapho kodwa nje abantu ukuthi bese bethatha i-advantage sebengena lezi ndawo ezingayishizo lapho kumele bathengisele khona.
Balilalela yini? Babuyela endaweni zabo?
Problem isilayo ukuthi beze lecotho kugale eHarare, basuke eHarare babuya koBulawayo. General abantu bakoBulawayo bayalalela ngoba babekwazi ukuthi bafuna ukuthi bagcine idorobho labo lilishi. Manje labana bathi becotho eHarare babone koBulawayo kungavotshwa bahle babuya. Yibathi sebesinika iproblem.
Lakhulumisana le-council ngabo?
Yes, khulumisane labo. Yikho size savumelana ukuthi hayi singasebenzisi i-approach yokuthi sikhale sibopha abantu kodwa sikhale senisifundise nabantu. Singakhuluma ngabase-Highlanders Club. Sibizi sizama ukulungisa ukuthi konkona kube le ndawo zokuthi konkona kube le rank lapha okuzabuya khona imchova like imchova yenkaya imchova yenyathi ithwalele khonapho kwenzela ukuthi kubhuste ibhizinis yabo.
Kodwa yona ibhizinisi iqhubeka njani njengoba sizwa kuthiwa kuvele akula mali?
Hayi, ibhizinisi kayimanga kuhle ngendaba yecash le ukuthi nje ama-members ethu amaningi impahla bazithatha phandle so ukuthi sithole i-foreign currency ukuthi yoda yikho kusithwalisa nzima but sesinegoshetile ama-bank ukuthi sithole ama-swipe machines as an organization ukuthi konkona ama-members ethu la akwanisa ukuthi asebenzise i-plastic money labo merchant laba abanjenge-ecocash kodwa sesiyingeje uminista wethu ukuthi lathi nxa kuyukuthi konkona kuloku kwi-allocation yemali njengoba lathi siwoda phandle lathi njenge-organization sinikwe ama-members ethu anikwe i-allocation nxa kuyukuthi konkona bazasebenzisa i-plastic money leyo kuthiwa siyisebenzise.
Uminista elimingeje leyo nguphi nje?
Ye, singeje umama uThembiso Nyoni ade sile meeting lo former finance minister but njengoba sokutshintshile izinto kusho ukuthi sokumele ukuthi konkona siyingeje lowo muthi ngoba kwesinye isikhathi ngathengisa nge-ecocash imali yangikhona ukuthi uzuyithole kunzima ukuthi e-restock
ngoba abathathi yini i-ecocash lapho kuwodwa khona
endaweni eziningi like ama-markets kabafuni ukuthi bathathe i-ecocash kuma-members ethu sicabanga ukuthi konkona nxa kuza-enforcewa yonke indawo nabanye kuyoma-government departments bayala ukuthi bathathe khonoko so besingeje i-portfolio committee ye-budget ukuthi konkona baye bakukhangele khonoko nxa kuzasebenzisa i-plastic money bayisebenze ndawo zonke wenzela ukuthi i-member yami ikwanise ukuthi konkona ingathengisa nge-ecocash nxa isiyathenga kumbe kwe-DG ama-fruit ayo ikwanisa ukuthi yeyodwa so yikho kugcina sokusenza ukuthi konkona abanye abantu bathathe i-advantage sebethengisa i-cash.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube isiphathamandla seBulawayo Upcoming Vendors Association sixoxela eKoBulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo nginguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa nomnumzana Gift Siziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngabontanga abakumsebenzi wokuthengisa impahla esidaladeni abaphila eHarare abasebexotshiwe esidaladeni. Gift, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani? Ah, thina siyaphila, siyaphila. Yini umbono wakho ngalokho okwenziwa nguhulumende wokubasusa esidaladeni?
Lokhu kuyatshengisela ukubana uhulumende nalapho ukuzwisisa impilo ehlangane labatsha. Ungasikhangela-ke ngathi mina amathumi amane lanhlanu 95% yabantu abatsha abanamsebenzi abaningi bakhona basenezitaladeni ungananzelela kula mazwi akhulunywa-ke ngumphathi ntambo usetenezimazisa ukuthi uhulumende usebenzisa ama-emsebenzi eyi-2.2 futhi khona laba abathengisa-ke ezitaladeni
Hayi ngiyakuzwa ke bhuti, isenzo leso siyathinta na amalungelo abontanga abathengisa ezitaladeni?
Uma sikhangela indaba yamalungelo abantu balawo amalungelo kuleli, uma sikhangela ikakhulu number 1 ethi freedom ye-movement, njalo futhi nanzeleli ukubana-ke inxa i-preamble ye-constitution isithi wonke umuntu engumZimbabwe lula amalungelo ukuba ngaphi nangaphi, njalo uvunyelwe ukuthengisa lokuthenga endaweni ayifunayo nale esithi yena i-freedom of choice. Uma ukhangela-ke mayelana futhi nesimo eselizweni ikakhulu-ke okuthi kwenziwa amapholisi ukuthi abantu ingabe uhulumende bona kuyinkinga ukukhangela indaba yokuhamba kwezimota landani, kepha uma ukhangela-ke indaba yokuthi abantu lalokho sekubiza kulaba abathengisa ezitradeni sekuyiyo le abathi i-grove violating of human rights ekunyathezela abantu amalungelo abo, ikakhulu uma sekufakela izindaba ezinjengephetha lokuhlukunyezwa kwabantu abathengisa ezitradeni.
Ubona ngani kulo mehluko na phakathi kwalokho okwenziwa nguhulumende manje kokususa abontanga ezitaladeni njalo lokho okwayenziwa ngomnyaka ka-2005 i-Operation Mrambatshina?
Ye, lokhu sekuyikuripita kahle kahle-ke i-Operation Mrambatshina, siphendulile kathesi beletagete amazweni ngenxa yokubana sikhangela-ke ukubana kusesikhathini sokuthi sisiya kujeti ku-national election. So lokhu kuyatshengisa ukubana-ke uhulumende sethagidile abantu sevuselele uMrambatshina ngale ndlela yokuqeshanisana lamavenda edolobheni.
Lokhu kungaba kuyinto engathinta inotho yelizwe na?
Uhulumende kufanele ukuthi ekhangele ukuthi i-informal sector ingakhontribute njani. Ngumkhono umelizwe ayikhona ukubana kuqeshanise nabo, ngoba uma sikhangela i-ikhonomi yeZimbabwe yonke i-informal, akusela abantu asebenza imisebenzi. Uhulumende kuphela imizamo eyokuthi abantu abathengisayo bengakhontribute njani ekuthuthi kuthengile, ayikhona ukuthi bana beze ngathi-ke sebe ngama-enemy abantu bonke.
Hayi, ngiyabonga Gift, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Siziba ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesidliwe nguMangoyi, olevalelisayo nguMike Hove. Masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kangelo kokobe
tuna masiko
babe tetela mazo
sikhina
masiko we
sikhina masiko
owangose
namhla sixoxa ngesiko sibilela ngazani alikaguquki eZimbabwe, isiko lokupheka. Kambe amadoda apheka kumbe kawapheki na ezindlini lapha eZimbabwe? Futhi sike sizwe-ke ubaba esixoxa laye lamhlanje, umnumzana Thabani Khumalo, ukhona ngale-ke koBulawayo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngikhona kwaseweni njani?
Siphilile kakhulu Khumalo, singazi abantwana.
Hayi, bayaphila nkosi.
Ye, akutsho-ke sibili, siyakwazi ngomdabu ubaba ukupheka ezindlini lapha babevele bengaphekela kudala. Babepheka nje nxa ukuthi kumbe kulo mtshado omkhulu kumbe kule mbizi ezinye zifuna ukuthilwa ngamandla. Kodwa-ke ezindlini phakathi kuhamba njani kulezi nsuku Khumalo?
Abantu abaningi abasasebenzi, sekungani amakhosikazi eyiwabo mbambayo ayaqhapha aya kuko-South Africa, boBotswana, beZambia besiyadinga ukuthi bazithengise. Yibo-ke abahamba bethele izinto lezi ezithengiswa emgwaqweni lezizuzakala kunalowo mazwe. Bese kusenza ukuthi-ke obaba basale bekhangele izingane. Ngaleyo ndlela-ke sekufanele ukuthi obaba labo baphenge, yikho sokusenza ukuthi umkhuba ukuzigeleza lawo uze lapha kweli lizwe ngenxa kakhulu yesimo somnotho. Kanti-ke ngemvana bekubhekwe lokhu ukuthi amadoda abhekane nokwelusa noma lokukhangela izifuyo lokulandela abafana enkomeni. Kanti-ke kuye kwagukuba futhi ngidana kwalandela ukuthi obaba batholakala njengabantu ababasemsebenzini emafemu ehlezi emadolobheni, omama iofisi yabo elikhulu beliyilona leli elekhishini noma ukuhlala ekhaya ekhaya iziphala namakezi.
Ye
kodwa ke sobe kwaguquka njengoba nje.
Ye masibona ke
kuma
ye masibona ke kuma nosikhangele sibili nxa ukuthi omama behambile ye obaba bapheka kodwa omama bangaphenduka ngkhaya kambe obaba bapheka futhi
hathi bathi banazo ngoba ukupheka kwabomama kuphezulu kulabo kulo kwabo baba ngoba obaba ngabantu bokungukhwathisa nje kunga sifuneka sebenzi fake iyizwayi bafake sokunika abantwana kodwa ke omama bapheka baze bavuvuzele lezinye izinto ezithile okungamaphawudanyana ngesingisi okufakwa ethebeni obaba abaningi abakuvuzi lokho.
Mm, kodwa sithi ke umama akuthole upheka ungathi
hayi yabo yisebe kwamngena kodwa ke kakhulu mama basikhangela phecelezi njengamasase abantu abangamashapa noma abangapheki ukudla okukhondileyo njengoba ngishilo ukuthi lokhu phecelezi boiling amadoda amaningi asebenza khona ukubhoyila abapheki ukuthi kube sezingeni labomama kumbe okufunwa ngomama kodwa abanye bakuvumela nanxa ubonangani ukuthi abantu abesilisa noma abesifazane abakavumi ukuthi obaba baphele ngendlela okukhangeleke ngayo lanxa siyababona emahotelini njengoba uke wakuthinta ukuthi le ndiza ezinkulu bafuna ukuthilathila kodwa bathilathila nje benikwa i-instruction ngabomama.
Ye kodwa-ke asithi umama okuzalayo akuthole wena uthilathila lapha kambe ngathini angeke athuthi udlisiwe yini.
Lokho kuvele kuba segcekeni mama ngeke akuvume ngoba umdaka omdala lona bayakwazi ukuthi ezokuphingazela eziphaseni labomama sokungabe udlisiwe sekungabe ukuthi usuyisihwaba sokungabe naye ukuthi vele usule mikhuba ezizizo engelani labantu besintini kumbe lapho ezimbabwe.
Siyakuza kakhulu khumalo kodwa isikhathi sesiphelile valelisa uzulu baba.
Hayi mashabe zulu ngiyalivalelisa bantu bakamzikazi siyabonga.
Ye lami ngithathe ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uThabani Khumalo ingcweti kwezamasiko esintu ebengikhuluma laye ekhona ngaleke kobulawayo. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKip Stube lilale.
Owawusenziwe mandu owawusenziwe
mandu. Siyabonga Kip. Ngesizo esiphathelane lokholo silontungameli Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje mbuye lo mbhalo okukhuthaza abalaleli bethu ukuba ngesikhathi esiningi siphila phakathi komhlaba lapho kulabantu abangasitsheliyo khona ukuthi bayasithanda kumbe isikhathi esiningi abangabongiyo ngoba isikhathi esiningi ngiyananzelela ukuthi sesiphila phakathi komhlaba ukuthi lo ungaze uncede umuntu kanjani usala ngesikhathi esiningi sokungani kaumncedanga. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa abantu umhlaba wonke umbungalandaba lawe kumele sikhumbule ukuthi kulo nkulunkulu osithandayo. Leli bale lithi uthando abantu abaningi sebekwazi ukuthi lisetshenziswa ngendlela ezenza ukuthi likhanye selilulaziwe. Siyakwazi ukuthi umuntu yathi entombini yakhe niyakuthanda kodwa kusasa avuke nxa esezithwele esesala. Kanti lukhona uthando oluvelela kuNkulunkulu oluqakathekileyo. ULuke chapter ka-3 ivesi ka-22 ithi yona ngesikhathi lapho uJesu ebhabhathizwa sibona uNkulunkulu esithi yena le yindodana yami engiyithandayo kuye ngiyayijabulela. Ikanti kulo John chapter 3 verse 16 ethi yona uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanika indodana yakhe. Ibala liyane lithi uthando ngesiGriki lithi lona ayi agape kutsho ukuthi luthando olungalamkhawulo olungamelela ukuthi omunye umuntu ayenze olunye ulutho kuwe luthando olungadingi ukuthi lona lubhadale. Uthando lwehlukene kuba khona uthando lokuthi laba abantu ngabangane kumbe uthando lokuthi laba ngabantu abathatheneyo kuphela kodwa sibona uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu olathi lona ufuna ukuluthela emhlizweni zethu lolu thando loluyana olungalamkhawulo njalo olungadingi ukuthi lubisele kithi into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma loJesu ukuba uyindodana yami ethandekayo kakhulu engiyithokozelayo kazange aqalisa athi kuye uyindodana yami ezayenza izimangaliso kuba uyindodana yami evela ezulwini ngakho uthando luqakathekile umhlaba nxa kulolutho umhlaba oludingayo luthando uJohn owokuqala nxa sibala ngale ncwadini zikaJohn nxa ebhala uthi yena into ezasehlukanisa ukuthi sazi ukuthi umuntu lo ngumzalwane basomzalwane kumbe leli libandla likaNkulunkulu basobandla likaNkulunkulu luthando ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza kulaba abalaleleyo ukuthi namhlanje engxenye ungabe udinge uthando kwezinye indawo because sibona abantu behamba endaweni ezehlukeneyo bedinga ukuthandwa kumbe ukubonwa ngabantu bengifuna ukuthi ukhona umuntu ongakuthanda namhlanje ntambama njalo ongakunanzelela akubone umuntu lo nguNkulunkulu uyakudinga ufuna ukuthi uthando lwakhe luphile phakathi kwenhliziyo yakho luphuphume ukhumbule indatshana yendodana yolahleko ngakho uNkulunkulu layo njalo
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza abalaleli abavula inhliziyo zabo ukuthi bamkele uthando lukajesu namhlanje yathandaza igama likajesu ukuba ngabe ujesu engakugcwalisa ngothando lwakhe akhulule imithwalo yonke uthole impilo entsha uyujesu impilo ephuphumayo ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli bami beqhubeka iviki belothando lukajesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda olivalelisayo onguntungamili nkomo
uyalandela umculo wensingizi othi zahamba intombi
ya hamba intombi yami
ya hamba Sana nidumela Yahamba Yahamba Sana nidumela
Ikalela
Kalela wantoba
Ayo
salaluba
Ikalela mina
Kalela inganeza
Ziyoti
mama guba
Yahamba
Yahamba
Yahamba intombi
ngasala ngidumela
Yahamba intombi
Yahamba
intombi
ngasala ngidumela
Ikhalela bo
Khalela bantwaba
Bayosala luba
Bayosala luba
Ikhalela ingane
Khalela ingane zami
Siyothi ma
Siyothi mama uba
Yahamba bu
Yahamba
bu
Yahamba
intombi
Ngasala ngidumela
Okulinywa ngomlomo
Lo umculo wensingizi sithi yahamba intombi singakhohlwa ngabesifazana abasemaphandleni lamuhla ngelanga le International Day of the Rural Woman ukuthi lilanga lokunanza amalungelo enu singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphindi kuloxa kuxaku kungxabanqoza eqhubeka kubandla leZANU-PF sicubungele ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo esithi 202-465-0318 abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile mhlanga ngise-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.